Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuZibandlela 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT lithi udaba olulokhu lusemlonyeni wabaningi olokuvakatshelwa kukamnumzana Tsvangirai ngumongameli Mnangagwa kalutho lutho kwezombusazwe.
Ukuyaqhawula kukamtsvangirai ngomkhuhlane wakhe ngakutsho ukuthi kuzabanjani emabhanga, ngakutsho ukuthi kuzokuzana nemithi esibhedlela. Esikufunayo thina kumnangagwa upresidenti lanxa ehambe wabona ubaba utsvangirai ukuthi kaguquli inhlalakahle kazulu yasezimbabwe.
Sile ngxoxo lomkhokheli wemthwakazi Republic Party kulandela ukubotshwa, ukutshaywa lokukhululwa kwabo betshengisela ngodaba lwegugurawundi phambi kukamongameli Mnangagwa.
Amabandla nala agoqela iZanu labo Tsvangirai la wonke akhokhelwa ayivela eHarare. Akula bakhuluma ngento ezinjeni ihlupho ze-education, lama-employment opportunities athethwe aniwa abantu beMpumalanga. Bonke bakhuluma ngokuvotelwa kodwa bengeke balungisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDCT lithi udaba olulokhu lusemlonyeni wabaningi olokuvakatshelwa komkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai ngumongameli Mnangagwa ekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kalutho lutho kwezombusazwe ngoba bekuyikumbona nje njengesiko lesintu nxa omunye egula. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo uthi isehlakalo lesi asikhombi ukuthi ibandla lakhe lisebenzelana lelezano PF.
Hayi, lokhu angiboni ukuthi uhambelana nokusebenzelana. Esintwini uma umuntu egula, sonke siyaphuma xa esesibhedlela, uyasibona sonke siludwende sisiyambona. Yiwo amasiko ethu esintu ukuthi nxa umuntu egula ihamba liyembona, limxoxise, limkhuthaze, limphathise lapho liphathisa khona. So uhambe nje ukuthi ayibona sonke siyazi ukuthi ubaba Tsvangirai watshela umhlaba wonke jikelele ukuthi unomkhuhlane we-cancer. So ulokhu eselatshwa, so bebembona ukuthi sesizwa njani njalo kuhamba njani. Ayisikho ukuthi sesisebenzelana ngezombangazo. Hayi,
uyabuyela ukuyelatshwa njalo kwele South Africa. Lina njengebandla libona ingani uzabuya nini njalo uzaqalisa nini ukukhuluma labantu?
Hayi, lokho ngakuthiwa ngomlimi ezakuphendula ngoba ukugula komuntu akunamuntu okwaziyo ukuthi uzaphola nini, imithi izasebenza kuze kuphole nini. Sizabona ngomsebenzi wabodokotela ukusebemelaphile yena usepholile. Olu uzaphola nini athatha ngemsebenzi ngeke sabakwazi. Lokhu kusemandleni amadokotela nemthandazo le esiyifakayo ukuthi aphangise ukubhona abuyele emsebenzini.
Abaningi bambuka umnumzana Mnangagwa bathi wenza kuhle, uzaba umkhokheli omuhle. Ingani yena sesebenzisa umkhokheli wenu ukuthi azuze usekelo ebantwini lazo zonke nje inhlelo zikahulumeni azenzayo? Kungani yena uvele sokuyikukhankasa? Uthini ngalokho?
Angaba kuyinjongo yakhe, kodwa udubo lukhona ukuthi ukuyaqhawula kukamtsvangirai ngomkhuhlane wakhe ngakutsho ukuthi kuzabanjani emabhanga, ngakutsho ukuthi kuzokuzana nemithi esibhedlela. Esikufunayo thina kumnangagwa upresidenti lanxa ehambe wabona ubaba utsvangirai ukuthi kaguquli inhlalakahle kazulu yasezimbabwe. Ulokhu engene esihlalweni asikaboni nethi nje kunehluko nje othi ngoba lakhathi esizwele ngenkhandi lebhenki usiyadinga izimali nasika ngathiwa $20.
Unkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, sixoxelaye ekobulawayo. Ukusilela kwemali kubikwa kulokhu kuqhubekela phambili elizweni lanxa uhulumende esithi wenza imizamo eminingi ukuqeda lolu hlupho. Umnumzana George Nkiwane, ingcwethi kweziphathelane lezisebenzi, usichasisela okwenzakala eGweru.
hayi akabe ngono akona into vele ekhanya ukuthi vele ngalesa singono vele kuyafana la ndimina kopheleleyo nalo hayi kithe ethola kanjani amagama amaningi njengalasi singenazama ukuthi ngiyenza kuyisavele kwami njengomuntu oyabe ufuna ukubona ukuthi kuhamba njani amabhanki amaningi asibeleleka kunamakhadi lokho ukuthi kunamba bani kunamba bani ngangathi bafuna ukunika abantu abangu-70 bayanika kungamakhadi khonokho then obazama ngingivasana ngama-7 ngama-7 bani ngathi qinisekisele khona khona kunabo nama-70 nama-100 so amabhanki amaningi njengamanye amaningi vele amanye akhona vele gawulakhethi kunathi behawulisa sezangane vele imali yakhona ayitho yabo
kodwa abantu babedlula yena leyo i-70
abantu abaningi okumangalisayo yiwokhethelibiliti vele abantu ikhetha efuna ukuyisebenzisa uyabona ukuthiukuthiapa siyaswayipha sivini but asithi kumbeufuna ukuthi wenze kungamakhethi ugasi bhathi kwenzani siye emakhaya kuya kufuna ukuyikhethi imbidana lapo so loko kuyimbidana okuya ufuna ukuyosebenza nembidana kwaloko emakhaya awukutholi
intengo yempahla-ke
ngesikhathi esizekhuluma nje nokwesikazapho ukuthi nyamani kanti intengo yezinto kukhwela kuyini okuhluphayo boze okuningi asuka lapho phona sokukhwelele kunalokhu sokukhwelele uthinga usele ukuthi kanti kukhweza kuyini even namabhasi ithiaziutana kwayo iyamathaa yethu ngalekosaluesifata ngama-15 kwentenzini but okunye loku kuekhwekhwe kantiekhwekhwe yona leyo last week siyangagade nge-$2 kantesi yona iviki yena le lesiphela leyo sengama-$30 ukuthi kanti kuyini osokukhwelele kwenza ukuthi kuthi khwele kanjani konke nje okufuna ukuthi kumele kubhadale imali kuyakhwela intengo kuyini okukhwezayo
kodwa abantu nxa likhuluma labo bathini balithemba yini lo hulumende omutsha
ngifuna ukuthinjengomuntu wabantu esikhuluma nabantu ye uyakhuluma sengamele welise ukuthi ngizokuthatha ngisenzinto but ukuthi ngithila njengamazimbabwe nje ukuthi sisethemba ngesesimwe 37 years hambe labantu baliqambela amanga everyday kuzanto ngayo zilungele mina libona ukuthi avela kule ngayo so lokho abantu abaningi vele abasakwazi ukuthi kumele bayenzeni sebekhangele ukuthi ah uthanda sibone ukuthi kuhamba njani
lowo ngumnumzana George Nkiwane ingcwethi kweziphathelane lezisebenzi sixoxelaye eseGweru
Sanibonani balaleli be Studio 7 siyabonga ngokuba ngabalaleli bethu kuminyaka yonke edluleyo umsakazo we Studio 7 uzimisele ukulethulela indaba ezimqotho nsuku zonke lilakho kusixuma kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave 4930-13860-15460-15580 lagu 6080 lingakhohlwa uhlelo lwe-live talk okusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 p.m. ku 13680 lagu 15460 frequencies siyatholakala njalo kufacebook ekhasini lethu VOA Ndebele
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi liqinisa amalungiselelo alo okhetho oluzayo ngoba lizancintisa ezigabeni ezithile zelizwe kulolu khetho. Lokhu kulandela ukubotshwa, ukutshaywa lokukhululwa kwamalunga aleli bandla. Aze etshengisele esontweni obekukhonza khona uMongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Sixoxa lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo.
Ibandla lemthwakazi Republic Party kuliqiniso ukuthi sizangena ekhethweni oluzayo kodwa sizagxila kakhulu emathebeleni north kobulawayo emiglenzi lasemathebeleni south ngoba lezi kuyizo izigaba esithi thina komthwakazi so kulapho esizafaka khona ama-councillors sifake ama-members of parliament njalo kuliqiniso ukuthi sibhizi kakhulu ngama-rally kusukisela ngo-June last year kuzofika kathesi kusiya phambili sithengisa ibandla lethu ebantwini abayibo abaqhakatheke kakhulu ngoba yibo abazavota inhlanhla yethu-ke thina njengebandla le-MRP ukuthi amabandla amaningi abevele khona ku-political field yeZimbabwe esicabanga ukuthi akulanto entsha abayitshela abantu kumbeni abayithembisa abantu ngaphandle kwalokhu i-MRP ekuthembisa khona abantu okuvele kuyinto emqoka kakhulu ezaletha i-permanent solution kuma-problem a-affektha abantu bemathebeleni le-migrants kakhulu sinanzelela ukuthi emathebeleni le-migrants sinothe kangakanani kodwa ama-resources ayo kudliwa khona le-ARR ngapha abantu bakithi besala bengelalutho okwabo besiba yikuvota kuphela
Siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayabuka umsebenzi eliwenzayo. Ikakhulu okukhuluma ngodaba lwegugu rawundi ukuthi lulungiswe lokulwela amanye amalungelo aphathelane lobandlululo. Kodwa usekelo lolu lubona ingani luzafika yini kwezombusazwe kumbe bathanda ukuthi libalungisele khonokho kuphela kodwa bengalixhasi kukhetho.
Bayasithembisa abantu ngoba kulento eyi-1 kuphela engenzakala ukuthi iZANU-PF njengoba sikwazi iqhubeke iriga ama-elections. Njalo sekunanzelelayo ukuthi njengoba kwabuza le-MDC special le ekhokhelwa nguMorgan Tsvangirai, esikunanzeleleyo ukuthi abehlukananga kakhulu leZANU-PF. Othola ukuthi isikhathi esiningi iZANU le-MDC njengoba namhlanje ubonile kumbe lizwile ukuthi Tsvangirai labo Emmerson Mnangagwa bebehlangene, uyazibuza ukuthi kade vele kuyini okubahlanganisayo uTsvangirai eyi-opposition. Esingasikhangele sicabanga ukuthi izikhathi eziningi abantu labo babili babe vele behlangana ngokuqila imathibeleni njengoba bakwenza ivinda ngesikhathi se-GNU ukucaba ngumtambara lomqabe loTsvangirai bevalela uWelshman phandle selekhuluma okwakibo okwesihlweleni kungelandebele phakathi. So engikutho lapha ngamafithani ukuthi nxa bengaridanga ukhetho njengoba bavele baqala ukuriga ukhetho ngo-1980 akulandlela abantu bakithi abangekela ukusivotela khona, ngoba inhlupho zonke esikhuluma ngazo abadala bayazibona bayazivuma njalo bayatsho bathi iminyaka yonke le beswele umuntu ongasikhulumela asilungisele zona. Ungakhangela sohlupho lwamatitha esithoneni agcwele imathibele yonke le migrants efundisa uziyefika ku-ECD. Amabandla nala aguqela iZANU labo Tsvangirai la wonke akhokhelwa ayivela eHarare akula bakhuluma ngento ezinjenge inhlupho ze-education lama employment opportunities athethwe aniwa abantu beMpumalanga. Bonke bakhuluma ngokuvotelwa kodwa bengeke balungisa ama-problems ahlupha abantu. Siyithi kuphela ibandla kajesu elikhuluma li-addressa inhlupho zabantu singapolitiki. Laba abantu abaningi aba-addressa inhlupho zabantu kodwa bayapolitika beqila abantu bakithi.
Lo umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, sixoxela ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet ukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uMike Hove weStudio 7 esethulela eziphathelane labasakhulayo.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Thabo Sibanda ongusakhulayo owalahlekelwa ngumzali ngesikhathi segugrawundi. Sixoxa ngokuphulwa kwamalungelo abasakhulayo abebandla eleMthwakazi Republic Party ababetshengisela umongameli Emmerson Mnangagwa esenkozweni eZimbabwe Trade Fair. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo. Ulibona njani udaba lolo?
Okay. Mina umbono wami abantu labana kamboni into erongo ngabakwenzileyo ngoba kade bezama ukutshengisela ubuhlungu obungaphakathi kwezinsizwa zabo njengabantu. Lami ngomunye owafelwa ngabazali, bebezama ukuthi betshengisele ubuhlungu obungaphakathi kwezinsizwa zabo. So ngokubona kwami mina amboni into erongo ngabo. Kungaba lensolo sibilokuthi mhlawumbe kungaba kusechurchi bangafanelanga ukuthi betshengisele ukuthi enkonzweni kwenza into ezinjalo. Manje ke ngenxa yokuthi mhlawumbe bebengalathuba bengakwazi lokuthi kumbe bengakukhulumela ngapi lokho kungaphakathi kwezinhliziyo zabo, bakubone kufanele ukuthi la umongameli azwe isikhalazo sabo kumbe bone lokho abayikho khona.
Ubona ngani umongameli Mnangagwa kumele ayenzeni ukuze ayilungise le ndaba?
Mina ngesingami ngedwa umbono wami ukuze nje izinhliziyo zabantu abafelwayo labafelwa izihlobo lathi nje sinjengokuthi siyafelwa ngabazali ngakuyenzakala ngakuthiwa kumbe uyakhompaseta. Ungaba kabili kumbe kube ukuthi uyabaholisa izimali ebakhompasethe ngemali zama ukududuza ethoba amanxeba lana khona, kumbe kube ukuthi uyenza inhlelo ezinjengama regression ngoba kithi le emathebeleni North kubona upani akula regression.
Wena awungijeleke njengoba umongameli siyambona he's now in areas abogobulawayo, ubona ngani i-presence yakhe khonapha is an example yokuthi uyazama ukuxolisa?
No. Akungeke kube yikho lokho. Lokhana ikuvala abantu lokudinga kuphela ukuthi ethole support. Kodwa ke umuntu ohlakaniphileyo uyaphumela egcekeni. Nqa ngikonile mfowethu wena. Ngikonile. Ngeke ngithi ngingadlula eceleni komuzi wakho ngithi ha njengoba umbonile indlela ukuthi ngixolise kuwe. Yabona ukuthi kunjani? Kumele ephumele egcekeni etsho ebe le saying ebe le elizwi eliphumayo ukuthi abantu bakithi indaba le ngiyayizwa ikhulunywa 1 2 3. Yabona njengoba ngike ngakhuluma ngathi mina nginje so mfowethu njengoba ngitshela ukuthi ngafelwa ngumzali umamami wayengumuntu ongafundanga ongakwazi khona ukubala incwadi yesiNdebele. Yabona mina ekukhuleni kwami ngakhula nzima sengikhule nzima lanxa ngingaya esikole primary uthola ukuthi akula muntu obuye khangela amabhuku ami ngenxa yokuthi ubaba kakho ngenxa yokuthi akula muntu omunye oza ngisupporta ekubaleni amabhuku acina ku grade 5 ngisuka lapho ngakwelusana lenkomo zabantu. Ngangisele senkomo zabantu ngibuya vele lanxa antsho laphana benzama ukuthi kumbe mhlawumbe nthole lami isicathulo sokuthi ngiqoke umama lobelima kwamphana ngithengele 10 kg yentanyelo ukuze kwanise ukulima nje ukuze lathi sikwanise ukuthi nabanawo bami basupport yabona ukuthi kunjani. Kodwa zonke zona lezi zinto kulinxeba eladalwa yikho khona ukuyana and elingeke lilungise yabona.
Njengoba sesodela duzani ngesikhathi sokhetho ulasi silule konaso kunikeza abontanga basemathebeleland.
Yeah, abantanga bemathebeleland mina into engaya advise abafowethu kuphela ukuthi madoda sebenzeni nzima njengoba bezivele sisebenza nzima. Lokhu ukuthi sithenjiswe olunye umuntu esingakalubona ukuthi kungenzakala kunzima kakhulu. Oyelusa inkomo wabo uziqine ayelusa inkomo aphelele khonapho kuphela ngoba intuthuko kangayibona emandebeleni. Njalo futhi singakhangelela ukuthi sithi government thina ngasisiza ngayo.
Hayi ngikuzwile kahle sibanda, ngiyabonga kakhulu bhuti bekuhle ukuba lawe kuhlela.
Hayi ngiyabonga.
Balaleli ngile themba lokuthi limzwile usibanda. Bafethu isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hobe Lilale.
Asizweni ezamasiko lokuphila kwabantu.
Kanje lokho kobe tunamasiko. Babe tetela mazo. Ngicena masiko.
Kanti nje ngesiqoqa ngodaba olunye olukhathele kakhulu. Udaba lokuthi nxa abantu begula abanengi baya ezinyangeni. Lokhu ke kuqoqela labantu abasontayo kakhulu. Lapha sikhoqela nabafundisi. Mina hlahla ngoba lo umfundisi omkhulu waApostle Midian Dube. Ngiphinde njalo ngibe lo mama uzakhile Liline uMadube. Ngiyalibi ngilela isikhobo sami.
Ngiyabonga labalaleli.
Hayi siphile kakhulu. Yey inkase ngawe baba mfundisi. Kuyini okwenza ukuthi abantu lobu umuntu esonta ugcine siyenyangeni nqa ukuthi sosezimphethe kubi la?
Ake siqale ngokuthi Dube umuntu wonke ombonayo ophila emhlangeni ungumuntu kamoya. Lokho abathi ngesilungu wonke umuntu is a spirit being. So umuntu especially kakhulu thina la eAfrica ivele ukudalwa kwethu ukuzalwa kwethu sizalelwe sikholwa ezinyangeni. So umuntu lanxa esethendukile weze church nxa ebona ingani izinto azihambanga ngendlela yena befuna zihambe ngayo uyakholole kuthini angabuyela lapho ayevele ethola khona usizo abe sehlanganisa izinto lapho aphuma khona.
Siyawuza kakhulu ke mfundisi Madube, nantu daba khonapho ungathini?
Ye udaba luka mfundisi ngiyaluzwa kodwa iningi labantu sivele singabantu lamasiko. Abaningi nomuntu akazahamba ekholo yabe sembonzeni akholo but ungafika isikhathi sosana sokuthi uyabe segula kakhulu uyahamba emasikweni ayidinga ukuthi iproblem ingabe kuyikuyini. So kusiya futhi ngokholo lwakho abanye bahamba benjalo besiye ezinyangeni bafika baphole baphinde babe right but angapholi umuntu wangikhona akayekeli usonto uyabuyela futhi ahambe lokhu esonto. Abanye njalo abaya ezinyangeni umuntu uyabe lokhu esithi uNkulunkulu uzamphilisa kodwa azaza engxenye icine ephila abanye kugcine kusehlula kugcine futhi ebuyele siye ezinyangeni. Of which kusibisela futhi ukuthi singaze sibe singabantu abamnyama kumbe abantu abasebetshintshile ngokholo but isiko lethu lisiko vela sililahle siyala silokhu esilalo ngoba okwenza ukuthi umuntu ecine ebuyele siya khona ezinyangeni kutshengisela ukuthi usiko lulwane sakhula savela sadalwa lithole okhulu belwenza yinto yabe vele kwazi ukuthi noma ngaze ngikhule kodwa abadala babehamba beyitshaya amathambo laphana laphana badingisise xa kuthi kule problem umuntu ayelatshwe aphole.
Ye baba-ke mfundisi ukhanya ngazani-ke nxa sesikhangeleke khonapho siyabona ukuthi enkonzweni ngale kuthiwa lezi zinto zamadimoni akutshaya ngamafitshane sibili ukuthi khonoko kwezinyanga ngoba demoni yini kumbe kuyasebenza
yonke into dube isebenza ma uyikholwa thina asikholwa ukuthi kulenyanga esilisa kusilisa konke kuvela kuNkulunkulu so uma umuntu into eyikholwa angasila ngokholo lwakhe kodwa ke thina enkonzweni sikhole ukuthi umuntu angathandazelwa abekwizandla ngithi uthini lo James encwadini kaJames uthi ukhona yini ogulayo phakathi kwenu makabize abadala bebandla bambeka izandla bamgcobe ngamafutha ukho umthandazo womuntu okholwayo uyasilisa isigulane so kasikholele ukuhlanganiseni isiko yebo likhona kodwa ungabheka yona into ekhulunywa ngumadube abaningi ababuyela khona lezinyangeni bekholwa kababuyele mini babuyele busuku okutshengisa ukuthi bayazi ukuthi ngemva kwensindiso kusila kuvele endaweni eyona lanxa umuntu angaze asile echurchi uzakhola ukuthi usile enyangeni ngoba ingqondo yakhe lokhu ikholwa ekuhlanganiseni
vala ngamafitshane madube
ukholo lwakho ilo lokupholisayo isiko lethu lisiko dube akulothi singalibalekela njani
hayike udaba lwethu luma lapha-ke lamhlanje ngithathele lithuba ukuthi mbonge unkosikazi Sakhile Liline uMadube ngiphinde njalo mbonge u-apostle Midian Dube asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo wolivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube silale
babe lobo logogo kandele ezinye ziziziyawagcina amasiko
Sibonge uGibbs Dube obesethulela ezamasiko ngesizwe eziphathelane lokholo
Ngolamukela ngenjabulo enkulu ngesonto kunjenje uhlelo lwethu lapho esikhangela khona ngezokholo uPractice Jeremiah kuhlelo lwethu lamhlanje silomfundisi osebenzela esigabeni seMathebeleland South umfundisi Benoni Ncube siyakwamukela mfundisi
mina ngumfundisi Ncube uBishop Ambassador Christian Fellowship uSepetrich ikona phengikhona
waqalisa nini ukuba ngumfundisi
uba umfundisi ngaqalisa ngo 1993 kuqeda eBible College eBPC eHarare
Kuyini vele okwakwenzayo ukuthi ungene kulo msebenzi?
Okay. Ngathi ngingani ubaba makade ngumfundisi owayeleader kuleli bandla during that time. So ngakhula ngumntwana ohambe e-church. So ngeza enhliziyweni yami ubaba mi bathi bekhula during that time kwakunzima izinto zinzima abafundisi bengatholi anything. But mina ngathi ngikhula ngeza uNkulunkulu ekhulumisana nami enhliziyweni yami ukuthi kumele ngitshumayele ivangeli ngceda abantu kwenze ukuthi bekwazi uNkulunkulu ebene-relationship ekhuthu noNkulunkulu.
Ye. Yeah. Khona ngapho ngase-Bite Bridge lapho osebenzela khona, kulapho kulokhu khona lakathesi?
Ye, yeah. Ngaqalisa ngisegwanda kodwa ngithekise ngise-Bed Bridge. Nge-Bed Bridge ngabuya ngo-year 2000 ngizoqalisa ibandla leli.
Lilawo njalo kwezinye indawo
yilawo abachurches zemesini South Africa lemesina Victoria leToyando eBulawayo Free Church eGwanda Free Church etawo lapho emazweva ikhosi yamachurchi amaningi angafika ama-19 kulapho esaqalisa khona eGweru lechurchi Kwekwe Free Church edinga sinamachurches futhi
okwamanje ke mfundisi Ncube ngizacela ke usinike ivesi yalamhlanje njengoba kungesonto kunjenje njalo ubusuchumayela ngevesi yona le.
All right. Okay, ngizafuna ukukhuthaza omunye umuntu engxenye onespirit of fear oyesabayo especially abanje ngamaKristu. Ngasibala ku-1 John 4:4. Bible lithi khona, little children, you belong to God and you have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. So mfuna ukukhuthaza abanye abantu abasabayo empilweni zabo, especially ngamaKristu, bayakhonza but bayesaba abalaqiniso lokuthi ku-2018 kwini okuza kuba kuhle, kambe impilo yami izoba kuhle yini. Kodwa mfuna ukuthi sinanzelele sonke ukuthi iBhayibheli lo ongaphakathi wethu mkhulu kula lo oselizweni. So uJesu nxa iphakathi kwakho uyakupha amandla ukunqoba ama-enemies akho, laba bangabe zama ukuwisela phansi, amademoni osendo angabe zama ukuwisela phansi, asithandazeni. Baba wethu olungileyo namhlanje, siyathandaza, ndithandazela Baba ispecial ilizwe lakithi laseZimbabwe. Sithandazela Baba amangcwele ukuthi bakwanise ukubusisa bonke abakugamuleni, bonke Thixo wamangcwele, nabantu bonke abaseZimbabwe babusise, bayenzele kahle, basize bengesabi lutho, kodwa bethembele kuwe Thixo wamangcwele, uJehova olwelayo, uJehova odikelayo. Baba babusise, bagcine ngendlela emangalisayo. Ngiyathandaza ukuthi Thixo wamangcwele bayenzele kahle, bebona isandla sakho Nkulunkulu wamangcwele ezikhathini zobunzima, bayenze bephumelele, bapha amandla amatsha ebona ukusebenza kwakho. Konke nginikeza kuwe, kusho wonke umuntu olaleleyo namhlanje ngalesi sikhathi, bayenzele kahle Baba, bayenzele bephumelele, baqinise ngegama likaJesu. Konke sikunikeza kuwe ngegama lomfowethu uJesu Kristu, siyabonga sithi amen.
Belilalele uhlelo oluphathelane lezokholo lesiKristu. Sesifike ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Ngibonga umfundisi ebengixoxa laye namhlanje, umfundisi Benoni Ncube.
Asizweni umculo kazinja ziyamluma lobonakele besithi ngisize. Sizweni umculo kazinja ziyamluma lobonakele besithi ngisize. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla leMDCT lithi udaba olulokhu lusemlonyeni wabaningi olokuvakatshelwa kukamnumzana Tsvangirai ngumongameli Mnangagwa kalutho lutho kwezombusazwe. Sixoxe lomkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo kulandela ukubotshwa, ukutshaywa lokukhululwa kwamalunga aleli bandla etshengisela ngodaba lwegugurawundi phambi kukamongameli Mnangagwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.